Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani izulukandaba olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
akukho kutshe sikubonayo, thina sizibonela nje abantu ababili abaphatheke kakhulu ekudilizeni ilizwe.
U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi bafungiswa ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli.
Into yokugcotshwa kwebutho kuhulumeni sikhangela njengento evumelana lenkulumo esesisibeka eminyakeni ukubana uZANU-PF ibusa ngebutho.
Abamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo emhlubulweni wezansi yemandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli uChiwenga lo Mohadi kuveza obala ukuthi eZimbabwe selibuswa libutho. I-Studio 7 ikwethulela imbali yomunye wabasanda kugcotshwa ukuba ngabasekeli bakamongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi bafungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli eMasoni Mnangagwa lamuhla esigodlweni sakhe e-State House. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo.
Inye lezingcwethi ecubungula ngezombusazwe kungumnumzana Ronald Moyo othi uretired General Chiwenga angabe esehliselwe amandla ngokuba lesikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli.
Mina engithande ukunanzelela kakhulu ukuthi loba ugcotshwa lokhu sikubonile kusemthethweni, engikunanzelele kakhulu ukuthi ungananzelela imbali yelizwe leli sisifundisile ukuthi ongumthungameli webutho kulamandla amaningi adlula awumsekeli kamongameli. Ngakho mina ngokubona kwami ngibona ngathi uChiwenga lapha usecuthiwe amandla abe lawo.
Osakhulayo umnumzana Chiboshashe Dube othi lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe selilodubo lokubuswa ngabebutho.
Ukungena kukamohadi hayi into enhle kakhulu, into enkulu ngithi thina abanga. Hayi kuyathokozisa ukubona ilizwe lingandiphethwe ngabantu abalandela imithetho. Njengoba uGeneral Chiwenga ubesaku-army bekungayenzi ukuthi engini ebe ngumsekeli kaMnangagwa yena esaku-army.
Unkosikazi Simelo Maphosa uthi ungena kukaChiwenga lo Mohadi sokuzenza uMnangagwa asebenze ngokwesaba abakwenze uMgabe.
Ngabantu abasebenze lo Mnangagwa bengamasotsha ekuqaleni. Khathesi amboni ukuthi kulotshintsha abangalulethe elizweni ngoba ngithi ngamasotsha ezanu bonke okwesikhathi eside kakhulu. Okuzenzakala nje ukuthi uMnangagwa kaseza asebenze ngathi okukompetent njengopresident. Uzamelela ukuthi wakhona lapho ekusebenzeni kwakhe uzamela anganyathela omunye amazwane. Endapha anganyathelanga khona amazwane nxa esiya ngale futhi le side indele lingaphumela make sure futhi ukuthi kasozafike khona ngala anyathele. So hayi, khonokho kade kusenzakala. Yikho azakwenza layo bekwenziwa ngumgabe into ezakontinua la iqhubekela phambili kusenzakala njalo.
enye njalo ingcitshi ecubungulayo umbusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi abantu kufuze basekele okwenza ngumnankakho ngoba ukwehluleka kwakhe kungakabi sobala okuthi abantu bangaze bathi uyehluleka.
Ngeke saqala ngokukhuluma ngokwehluleka kukamnankakho ngoba umuntu lo usasemutsha, umuntu lo kalanyanga kumbe ezimbili sibili sesikhundleni. Asimnikeni isikhathi sakhe sibone thina ukuthi usiphatheleni yena. Ungena ukachiwenga lokho ufuze sikuhloniphe, ufuze sikuthabele, ufuze sikwamukele. Ngoba abantu laba siyakwazi ukuthi bona bebesebenza bonke ngesikhathi singakwazi thini. Asibaboneni ukuthi bona njoba bengene okusemthethweni, labo bazawugcinisisa yini umthetho, kumbe bazayenza njalokho obekusenza umgabe ngezikhathi zakhe zonke lezi.
Uchiwenga lo mohadi bafungise ukuqala umsebenzi ngumnankakho esikodleni sakhe eseState House namhlanje ngemva kokwazisa ukuthi usebakhethile ukuba ngabasekeli bakhe ngeviki epheleleyo. Uchiwenga ngumuntu owesatshwa kakhulu lokuhlonitshwa kwabanye okwamanje eZimbabwe ngoba nguye okhokele uhlelo lweOperation Restore Legacy olwenisa ukukhipha engumongameli uRobert Mugabe embusweni owayeseleminyaka phose engamashumi amane engumkhokheli efaka umnankakho. Kumele isitwe 7 ziHarare.
Siyabonga Bebe Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa kakhulu. Lolo ke ludaba esiluphiwe nguBebe Hachi uNdlovu njengokutsho kwethu. Sizalipha ke udaba luka Anastasia Ndlovu ngokuya kwesikhathi. Lokhu sikudaba olufanayo. Amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimele emhlubulweni wezansi leMandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli uretired General Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi kuveza obala ukuthi leZimbabwe selibuswa libutho ngoba inkokheli enengi yebutho isiphiwe isikhundla esiphezulu kuhulumende. UVusisizwe Mkhwananzi usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abamabandla ezombusazwe bathi sebelokwesaba ngoba uhulumende we-ZANU-PF elakho ukusebenzisa ibutho iloba nini kakhulu ngesikhathi sokhetho ukwethusela abasekeli bamabandla aphikisayo. Umsekeli wenkokheli yabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, umnumzana Wellington Nare, uthi ukuqhatshwa kwenkokheli yebutho kuhulumende kuyethusa.
Into yokugcotshwa kwebutho kuhulumeni siyikhangela njengento evumelana le nkulumo esesizibeka eminyakeni ukubana uZANU-PF ibusa ngebutho singathi sile junta eZimbabwe. Kodwa-ke sikhangela ukungena kwabo kuyinto enhle ukuba uma bengena kupolitiki bevume umgceke, kodwa kusiba lensolo ukuthi na be-retire bese bengene kupolitiki direct bazabe basave i-period yabo.
Umnumzana Ndaniso Mpando ebandla le-MDC ekhokhelwa ngosikhuca mfundo uWelshman Ncube laye uvumelane lonare sithi uGeneral Chiwenga uphiwe lesi sikhundla njengendlela yokwethusela uZulu.
Kuyasisolisa kakhulu ukuthi wonkona amasosha lokhe ethola amandla ngobuningi babo. Kithi kusitshengisela ukuthi wonkona ilizwe lelivele selimilitarizwe. Nanku uChiwenga omkhulu wamasosha sengu-vice president osibusiso labo bangama-ministers olabo parents here. So kuyasethusa njalo kusenza ukuthi singahlaliseki kahle.
Inhlanganiso yabesifazane e-Women Development Association in Zimbabwe, i-WODAS, ekhokhelwa ngunkosazana Juliet Nkiwane idane kakhulu ngoba kungela mama ofake esikhundleni esiphezulu.
Into kakhulu futhi esidanise kakhulu nxa bekukhetha o-vice president. Thina njengabomama besikhangelele ukuthi kuzaba lo mama ozangena laye abe ngomunye wama-vice president. Sadana-ke lokhu kubuyela obaba belayina besiba bathathu bebodwa kungela mama. Kuyasidanisa kwani luhulumende kubomama kakasenzeli kahle.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Msizi Gumbo uDozulu kumele avote ngobuningi ukuze lumbuso osukhona ukhitshwe kungene umbuso ofunwa nguZulu.
Ngabe kuyenzeka nje sithole ithuba lokuba lokhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo lalo esikhangelele ukuthi ona simkhiphe esikhundleni sikhiphe iZANU-PF embusweni ekubuseni leli lizwe. Sithole esingathi thina i-democratic rule. Sifisa ukuthi kona bamukele intando yamaZimbabweni.
Abanye bathu mongameli emazwe mnangagwa bekungela ngenye indlela bengabonga ngayo retired General Chiwenga ngaphandle kokumupha lesi sikhundla ngemva kokuba ekhokhele ibutho elasuswa engumongameli Robert Mugabe yena obekade ngasafuna lelizwe lonke okugoqela labebandla lakhe leZANU-PF. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawenden eGwanda.
Siyabonga ke Vusisizwe Mkhwananzi khona ngapho eGwanda. Sibuyeleke kudaba luka Anastasia Ndlovu lapho akhuluma khona ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bekhuluma ke ngodaba lokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli.
Abasekeli bakamongameli Emasoni Mnangagwa, umnumzana Kembo Mohadi kunye lo-retired General Constantino Chiwenga abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bonke ngabantu ababekubutho. UMohadi waphuma kudala kwezebutho kuthi uChiwenga uphume kumaviki adluleyo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uChiwenga ehluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe umbuso esebenzisa ibutho ngaphansi kohlelo obelulesihloko esithi Operation Restore Legacy osekuthiye abantu bekhonona besola lesi senzo sokubusa kwebutho loba nje uMugabe bebengasamfuni kulandela ukubusa kwakhe isikhathi eside njalo elocuku. Abamabandla ahlukeneyo ezombuso ezweni asechaze ukuba sekusobala ukuba ilizwe selingaphansi kombuso webutho okuzadala ubunzima ekubakhupheni embusweni kulandela inkulumo kaChiwenga yokuthi ngeke babuswa ngumuntu ongaphathekanga ekukhululeni ilizwe. Umsekeli kamongameli we-MRP uNkosazana Preziya Ngulube uthi kuliqiniso ukuba ibutho laba lesandla ekukhutshweni kukaMugabe.
Kuliqiniso ukuthi ikhu yenzakala eZimbabwe njengoba sesibona kufake ama-vice president amabili lawa uChiwenga loMohadi. Kuthi ukuthi yabonakala ukuthi amasosha aba lesandla ekukhipheni ekukhitsheni kaMugabe. So mina njengo-vice president weMthakazi Republic Party ngithi ilizwe seliphansi kwe-military rule.
Ilunga le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu uthe akula nguquko ezakuba khona kulandela ukugcotshwa kwaboMohadi loChiwenga.
Akulanto etshintshayo, silusizi ngoba sibona abantu okumele ukuthi ngaba basejele ababulala abantu izikliwi esezikhona lamhlanje izizwe esizazibusa ngabe ngabantu asebehamba lo ICC besiyathoniswa amacala abo. Kodwa kwenzakala kwele Zimbabwe kuphela ukuthi abantu abangababulali bayaphonyothwa baphiwe izikhundla ezinkulu okubana bayecabanga amanye amaqinga okubulala njalo.
Osakhulayo ongunobhala jikelele we-MDC uDisent Bajila uthi sekusobala ukuba umbuso owawukhona wagenqulwa ngodli libutho eliyilo eselibusa.
Siyabona naku sekukhona abasekeli bakamongameli abatsha kodwa akukho okuningi esikhangelele ukuthi bakwenze nxa sebekhona ngoba silokukholwa okukhulu ukuthi lo nguhulumende ongelakho lokho okuthiwa yi-capacity le-political will yokwenza inqubela phambili ebantwini beZimbabwe.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uthe akukho okutsha njalo bonke bakhanyelwa kubi ngendlela abaziphatha ngayo izolo.
Akukho okutsha esikubonayo, thina sizibonela nje abantu ababili abaphatheke kakhulu ekudilizeni ilizwe eminyakeni edlulileyo, omunye ekuhulumende kaRobert Mugabe uKembo Mohadi, uChiwenga laye ephethe kwezombutho laye njalo ukhangelwa kubi ngendlela acatshangelwa ukuthi waziphatha ngayo ngesikhathi seGugground. So akukho okutsha njalo ama-appointments lawa awayenzwanga ngoku-on merit masingakhuluma ngesingisi.
Umongameli we-MRP umqondisi Moyo uthe ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli akulethi nzuzo njalo kubuyela abantu abaphatheka ukudiliza ilizwe.
Into entsha emangalisayo ngokugcotshwa kwama-VPs la khona njengoba sivele sikwazi ukuthi abantu bathi le new government kodwa kithi kufana lokuthi nje kubuyele into efana nayo abantu abafana nade bevele bekhona ku-government.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukungena kwaMohati lo Chiwenga uqinisa ukubusa kwebutho.
Ukungena kukababa uKembo Mohati lo Constantine Chiwenga kuqinisa ukubusa kwebutho esihlalweni esiphezulu sikahulumende. Lokho ke kuveza mgceke ukuthi eminyakeni elandelayo kuzabe kuqinile ibutho phezulu njoba liyilo elikhiphe ubaba uMgabe.
Evumelana loNcube, umbuso ofuzwayo uthe akukhangelele kulaba asebebusa yikuthi benze okwehlukile loMgabe.
Sizakhangela ukuthi bandla lona lalowo ngumongameli wayo baya ngaphi. Uma betshintsha kuze betshintshe kakhulu kusukela kulokho kodwa beyikho khona beloMgabe.
UZulu uthiye amehlo kuzo zonke inhlelo ezenzakalayo ngaphansi kukahulumende kaMnangagwa besola indlela abusa ngayo, bethi kuvele akusabusi yena, sekubusa ibutho limelwe nguChiwenga, njalo uChiwenga uselecele lakhe eliyilo eselilawula zonke inhlelo ezweni, osekudale ukuba kube lembaxa ezimbili kubandla elibusayo, kukanti izolo bekule G40 leLacoste. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sinikeza abesifazana ithuba lokutsho ukuba bawubone njani umnyaka ka-2017 esesiwugqiba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bakwele Venezuela likhala ngokuthi lumnyaka ubungamuhle kibo, bebhekane lenhlupho eziningi elizweni ezigoqela ukusilela kwempahla lokudla, ukuqonga kokudalwa kwamacala lakanye lokutshengisela kwamabandla ezombusazwe esola umbuso okhona. UZulu wakwele Liberia lokhe samelele impumela yokhetho oluphindiweyo lokudinga umongameli walelo lizwe olwe run off njengoba amavoti lokhu esabalwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule kusemthethweni kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette imigoqo yokuphiwa kulowo oyabetshiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe. Owayengumongameli uzaphiwa ithuba lokusebenzisa indizamtshina esuka elizweni esiya phandle kwelizwe kane ngomnyaka, njalo uzakhetha ukuthi ufuna ukwakhelwa ngaphi indlu. Nxa engafuni indlu elamakamelo amahlanu, uyaphiwa imali elingana lentengo yendlu le. Oza kuba ijiye umsebenzi wokukhokhela ilizwe uzavunyelwa ukuphiwa abamgcinayo ama-bodyguards amane kumbe abengadluli abayisithupha. Lokhu lokunye okuningi-ningi kuzahle kuqale ukusebenzela umnumzana Gabriel Mugabe. Kodwa okumele kutholwe ngowayengumsekeli kamongameli akwaziswanga. Sixoxe lengcwethi yezicumula ezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lomnumzana Cassius Jesus Manampofu onguye osungula lingxoxo.
Ya, lokho kukabili khona kuyasiza ikakhulu uma umuntu ngabe ethiya umsebenzi kuhle engumuntu osekhulile, kungayisiye umuntu ophume ngendlela umgaba aphume ngayo. Ngoba ngiqiniso umuntu uma ephuma emsebenzini njengomgaba indlela aphuma ngayo lana akunasizathu sokuthi aphume ama-benefits anjengalawo, ngoba siyakwazi ukuthi akazange akhethe ukuphuma into yakuqala. Esibili ukuthi udilizile ilizwe, so ukumnika ama-perks anjengalawo adebaliswa lawo ngaba kuyinto embi kakhulu, kubongani vele kuye into yakuqala.
Nanto udaba umnumzana Ndlovu, umpho futhi ubona kukabili, wena uthini?
Kweli kufuze singene deep khona ekuthini khona upresident omongameli welizwe
uma engena uphuma ngoku retire yini ngumbu uphuma ngokuthi umsebenzi ngoba ngama terms la ama job terms la retirement labo resignation they you don't then get to get a retirement package when you leave a job because that ngathi ngesilungu imosi senior job but I know the laws around that and they are fine perhaps adinga ukuthi akhangele kakusho ukuthi khona vele sithini masithi asithi mina ngibe ngupresident manje ngineminyaka eyi 40 after 5 years ngiretire bese nginikwa i-benefit elinjalo for such a long time nje ukuzikholisela as if vele sengigugile umthetho lo I think uyenziwe with the understanding yokuthi umuntu wonke oba ngupresident in fact it promotes that ukuthi umuntu wonke oba ngupresident kufuze uma eseshiya ashiye ngokuretire vele sezitshela ukuthi kasasezazisebenzele yena impilo yakhe yonke. A lot of other people do a service for Zimbabwe as a country or any other country for that matter. So when you blow a benefit yomuntu obesenza naye service again because every time there are policies in it, I mean I'm saying ngingasebenza ngama human resources person in organization ungaba ne policy it promotes something always when you yenza nje bonani uyenza nje but engokubona mina la ukuthi le ethu izopromota khona ukuthi abantu bengafuna ukuthiya one izopromota ukuthi abantu balwe nzima belwela ukuthi babe ngopresident bengakubheki njengeservice but bekubheka njengokuthi ibukhosi obuzonginikeza zonke lezi zinto mase ngiphuma khona yena umnankagwa ngokwakhe onguye ogazethelwe umthetho wonke umuntu uyakwazi ukuthi sikhuluma senzenzeni ubezibhekela yena uzitshela ukuthi mhlawumbe uzowina ukhetho lolulandelayo abesethola ubunandi bonke lobo asebuyembulile for opresident. Uyakhathazeka futhi uma ungumuntu weZimbabwe manje ukwazi ukuthi kunento ezinkulu kakhulu okufuze ukuthi ngazi ibhekiwe manje njengoba sikhuluma. Then bona ababantu abasenza sagijima ezitaradeni sebesitshengisa ukuthi baqhakathekisa kakhulu lo baba owakhithwa ngabantu ngokuginqa okukhulu kakhulu sebemqakathekisa bamfaka phambili sebe yonke into le iyenzelwe yena sokuyibungane bukamnankagwa lo mgaba kumbe wesaba ngoba esishonene kule nto okuthiwa yingozi possibly uyesaba khona ukuthi inkozi zikamgaba zizamehlela yekelangani uyamphephisa ukuthi mdala noba ngakukhupha angifuni ukuthi ubuthi ungehlisela iminyama kodwa ngikukhave ngalezi so all this that I see mina ukuselfish ungakhathaleli ama-priorities akumele ukuthi ngawuthi agijiniswa ngupresident manje nokufuna ukuzenzela yena ukuthi kusasa laye manje sephumile athole the same benefits.
Nantu Daba Mnumzana Mpofu uthini wena?
Hayi ngiyavumelana noNdlovu uqinisile sibili ngoba lokhu kuzapromota yona le njengoba sisitsho nje ugqidinesi obukhona kuzanti fanele ababheka bona ukuthi bona yini abayifunayo yini ayikhangelelayo ma ngabe ephuma esikhundleni ukuthi ayithole. So sebezilungiselela bona ngokwabo njalo njengoba ngithile kuqala ngathi yini yona kwayo esingayibokwakho umgabisi ukuthi senzele yona wona umnanke ogabe njeyana labo thiwe enkwabe njeyana bakukhona abazokubakwa umgabe ngoba kunokuthi bantshonte bajonte kakhulu babulalilizwe banamhla bangamabhiliyoneya ubazi kamnanke okuhambe idonete ezibhedlela imali yakho uyithatha ngoba ayikokubhajethi leyo mali leyo. So khonokela kuyathengisa ukuthi abantu laba bona ngokwabo kule aim abanawo ngoba ngemva kwe-5 years ma umuntu engabe e-retire ngemva kwe-5 years ethole into ezinjengaleyo ezinjengalezo ebezibaliswa ayi kule ndaba plus kumele thi kubone ukuthi umuntu uretire ngayiphi indlela ukhutshwe ngabantu na uphume onesi ground na or uvolontiya uthi hayi no mina kodwa angisenelisi ngoba nxa umuntu ekhutshwa ngesixhokolo ebanjwa ngesixhokolo engasabambeki sephutshwa ngesixhokolo siphinde sithi siyabonga futhi yini esibonga lezo nto yikusela lokoba owenziwa ngomnankakho okungeke wasiza loma ngubani yinto embi le abayenzileyo inhle kwesinye indlela njengoba ngithilathikayo inhle kwezinye indlela ma kuuthi sibheke ukuthi umuntu usebenze uhlela abantu nebhozi namathembi ayithiwa ama-fairfairs wathi okay mna sengigcine lapha madoda okamsokwenele sengicela ukuphumula hayi siyambonga lo usebenzile abantu bajabulile ukwenzela abantu okubonele kodwa hayi umuntu esimkhupha ngesixhokolo njalokho kwenziwa umuntu awathiregisinesitaratini kubongwanda omnanke ogabaza aphuma le ndlela omnanke ogazee bakuvume khona ukuthi yena ungene kathesi umnyaka ungakabi khona sibe lokhetho adliwe athi uzophuma le anyaka angeke bakuvume khonokuyala sizobuyela futhi ezixhokolweni zaqalisa ukugijima kusestaratini babulala abantu abaningi.
Hello-ke ngumnumzana Bheki Ilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bexoxa indawonye lo mnumzana Cassius Jays Semana Mpofu. Okwamanje-ke kasilethuleleni ukuthi uretired General Constantino Kuvea Chiwenga kati vele ngubani uGibbs Dube usethulela imbali yalondoda ngokugcweleyo.
U-General Chiwenga wazalwa ngomnyaka ka-1956 esigabeni seWetsa esabelweni seMashonaland East. Wafunda eSt. Mary's Mission endawonye lwayengumkhokheli wevuyo lebutho lemoyeni ele-Air Force of Zimbabwe u-Air Marshal Perence Shiri, laye oselesikhundla somphathintambo kahulumende kwezokulima. Ngomnyaka ka-2011, uChiwenga owayekhangelelwa phansi ngabanye bakhe wathola isicoco semfundo ese-master's degree yobudlelwane lamanye amazwe ekolijini le-University of Zimbabwe. Wathi ke ngomnyaka ka-2015 wathola esinye njalo isicoco semfundo ephakeme ese-Doctor of Philosophy degree in Ethics ekolijini laKwaZulu Natal ele-University of Natal kwele-South Africa. Ngomnyaka ka-2010 abanye abezebutho abagoqela u-Brigadier General Herbert Jingono lo Major General Fidelis Tuku batshela owayengumeli wesigodlo seMelika eHarare ukuthi uChiwenga wayengafanelanga ukuthi abe lesikhundla somkhokheli webutho. Bathi uChiwenga wayevele efuna ukungena kwezombusazwe hathi ezebutho ngoba wayelengqondo efipheleyo ngezebutho. Lokhu konke kwavezwa encwadini ezethulwa ebulenjini be-internet ezaziyimfihlo yinhlanganiso ye-WikiLeaks isithi ababili laba babemsola kakhulu uChiwenga besithi engadana nxa engasoze athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe engaphuma kubutho leZimbabwe. UChiwenga waya empini yenkululeko yeZimbabwe ngomnyaka ka-1973. Wafundela ezokulwa eMozambique ekuvuyo leZimbabwe African National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU elalikhokelwa ngumuyi umnumzana Ndabaningi Sithole engakathathelwa leso sikhundla ngumnumzana Robert Mugabe. Wayesaziwa empini ngegama elithi Dominic Chinenga. Wathola izicoco eziningi esempini lapho ayekhokela khona ibutho leli esigabeni semasingo leGaza. Ngomnyaka ka-1978 wakhethwa ukuba ngumsekeli kamoyi uJosiah Tungamirayi owayephethe isikhundla sokukhuthaza uZulu ukuthi angene empini njalo wayevula abantu ingqondo ngempi yenkululeko esika-political commissar. Ilizwe lathi lithola uzibuse uChiwenga wakhokela ivuyo le-First Brigade kobulawayo sakhutshulwa isikhundla sakhe waba ngu-Major General. Kwathi kubunjwa ibutho leZimbabwe Defence Forces ngomnyaka ka-1994 uChiwenga wabekwa ukuba ngu-Lieutenant General zukuzuku waba umkhokheli weZimbabwe National Army. Ngemva kokuchiya umsebenzi okwenziwa ngumoyi uGeneral Vitalis Zonabashe, uChiwenga waphiwa isikhundla sokuba ngumkhulu weZimbabwe Defence Forces ngomnyaka ka-2004. Waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabakhangelane lezomvikela e-Joint Operations Command egoqela iZimbabwe Republic Police, Prison Services, the Central Intelligence Organization. UGeneral Chiwenga njengomunye oseduzane lwayengumongameli uMnumzana Mugabe ungomunye owafakelwa izijeziso zenotho lilizwe leMelika kulandela ukungaqhutshwa kahle kokhetho eZimbabwe njalo lokukhahlanyezwa kukaZulu ngesikhathi sokhetho. Owayengumongameli uMugabe waveza sobala ukuthi ibutho ngaphansi kukaChiwenga kuze kube lamhlanje lalijayele ukuncedisa ibandla leZANU PF kukhetho lwelizwe. UChiwenga waveza inzondo yakhe kumnumzana Morgan Tsvangirai webandla eliphikisayo ele-MDCT ngokumthuka esithi ungumuntu obambeneyo ongeke amhlonipha engangena esihlalweni sikamongameli welizwe. Kungakho-ke loba kukhanya engani uTsvangirai wanqoba kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008, uChiwenga wabikwa ukuthi wancedisa iZANU-PF ukuthi ivimbe endaweni eziningi sokuphindwa kukhetho lukamongameli olwe runoff. UTsvangirai wayebhuqe uMugabe kukhetho olwalusanda kwenziwa. UChiwenga ubikwa ukuthi ubengazwani lowayengumphathintambo wezemfundo yaphezulu obekuxuku leZANU-PF elalilingasekeli uMnangagwa elalibizwa ngokuthi iGeneration 40 kumbe iG40 umnumzana Jonathan Moyo wayefuna ukuthi unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sikaMugabe. UChiwenga ngolwezi uqoqe ibutho lesizwe wabamba zonke inhlangothi zikahulumende wethula umbiko kuZulu okuthi uMugabe kasavunyelwa ukuhamba-hamba njengoba babezama ukuthi babambe izigangi ezazimgombolozele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati bafungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli. Amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimele emhlubulweni wezansi emandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli kuveza ukuthi eZimbabwe seliphansi kwebutho. Selugciba ke lapha ehlelo ogama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.